Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali buka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 18 Zibandlela 2023 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana besikolo abawokuza abanabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe akukho kusekelo sombuso walelo lizwe.
Abakwenzayo kwakuhambisana, omunye uyadindelwa kahle, omunye uyadindele zethu isikhathi esipinyiweyo, omunye uyadindele nini ngendlela ezinjengazonaleyo. So-ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto.
Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwemandla leZANU-PF lekhansili yakoBulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla lemibhida.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo, so wonke umuntu ubuya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Gambe iqula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukisa kwenotho yamazwe uweDavos kwele-Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na.
Umhlangano oqakatheke owamadaba ngoba othi umabhizinisi bayabekhona, abakhokheli bamanye amazwe bayabekhona, bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abanabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni akukho kusekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula wokuthi amalunga ayo aza kuya ezikolo ukuyovimba abantwana abangela maphepha. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie laye ubekhuthaze ukuxotshwa kwabantwana abalabazali bokuza abangela maphepha. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Joseph Venter utshele intatheli zindaba ukuthi ukuxotshwa kwabantwana laba akukho emthethweni ngoba umthethwandaba we-Eastern Cape wanquma ngomnyaka ka-2019 ukuthi akumelanga abantwana laba bexotshwe ngoba imfundo yilungelo loluntu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolo lubahlile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi iphemithi iphele. Lonyaka iphela ngoJuni iphemithi le. So umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo, ungakhumbula kawabhalwanga amaphemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eboda laphana udindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhlaka 23 January omunye kuthi February abanye bayafakelwa kuthi khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithi ngoba lama-officials awe Home Affairs abakwenzayo kwakuhambisana, omunye uyadindelwa kahle, omunye uyadindele zethu isikhathi esipinyiweyo, omunye uyadindele nini ngendlela ezinjengazonalezo. So-ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo khona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
ukuthi bathola amaphepha babugande kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena enariti ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abela uvele kuba into enzima kakhulu kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply li permit yakho izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha so awabantwana ke abanzima khona so ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthini abazali bawazuza ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana ichiwesi kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni so akula muntu omfunayo so ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona
Hello ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwebandla leZanu PF leCouncil yakoBulawayo ebifisa ukususa bonke abantu abathengisa impahla kungekho emthethweni enzikini yedolobho. Ibandla elibusayo lithi akumelanga abantu laba basuswe ngoba bathola imali yokuziphilisa elizweni elibhekane lokuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi iSpring Cleaning Week neviki ephelileyo yahle yavinjwa libandla leZanu PF. Inkokheli yebandla leli kuGreen District ekhangelene loBulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba abathengisa okungekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo uCharuka ibandla lakhe lisebenzela uZulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
All these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like that, right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillor and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to work. And they look at what the president has done. Already the president has exceeded what we expected he is going to do.
Inengi lithi iZanu PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho uKhansela Mlandu Ncube usola kakhulu okwenzakala koBulawayo.
Lokho okwenzakala edolobheni okungcolisa idolobho into embi sibili ungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZanu PF. Hlelo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela kusasa ngolwesithathu ezokukhina lezokuhambisa labo kumele beye lapho kulezo Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana. Kodwa bengaqhubeka bengalaleli. Hayi, kuzaba lokuhlukumezana.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapio Mubirimi uthi iZanu PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Sisenzekile ngoba lapha kuphilela khona thina. Endlela siwansebenzi, impilo yami ikhayele khona lapha engithengisela khona. Kuyobe sinede kakhulu ngoba kula lapha singaqonda khona thina. Nikola Pestembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela sisele ukuncane ukukhipha ama 2 rand ohambe toilet. Sinendawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona pho bomakhirana sisebenza labo bala ama building khona la.
Unkosikazi Charity Masango layo ophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okuthiwa ngabe councilini.
Siphume siye ngaphi into ezinzima kangaka. Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgwaqweni siza kuya ngaphi. Nge-lockdown sapho sasaferwa ngabantwana. Saku-accepta ngoba kungumkhuhlane. Kathi sasoze siphume ngoba kusela lockdown akusela kufane zisebenze. Thina singcolisa kubuyivela imota zamabhini ezotshotwala izizo. Kufane basinike imota ezitwala izizo babe sikhansela.
Aliminyananga kakhulu na.
iminyene ngoba wonke umuntu loduwo sonke umuntu ubuya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Umnumzana Khumbe Mabaso esakamiza kobulawayo uthi ibandla lezanupf libuye lamaqhinga angesiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni.
Bazichithela isikhathi besingcolisela idorobho lethu elihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngama-vendors. Kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi iZANU-PF ngeke yafa yathola amavoti kobulawayo lapho injinga azala umuntu. Okungcono nje ukuthi i-City Council isebenzise ama-policies ze-TRP ukuxotsha laba bantu bokuza laba abasingcolisela idorobho, ngoba ekugcineni lapho kuyagcina kusiba le mikhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngaphi.
I-Council yakobulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dorobho lihlanzeke njalo sebenzisa umthetho ukuvimba ibandla leZANU-PF eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa kobulawayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lamukeza Jesus Banda.
Gambe iqula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho yamazwe oweDavos World Economic Forum kweleSwitzerland lizaphenduka lilengise izandla na. Umhlangano lo owenziwa minyaka yonke uqale ngomvulo njalo uzaphela ngolwesihlanu. EleZimbabwe limelwe ngabaphathi ntambo abathi umnumzana Mthuli Ncube wezemali, umnumzana Frederick Shaba ubona ngobudlelwano belizwe lamanye amazwe kunye lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutera.
Ngumhlangano oqakatheke owamagama ngoba osomabhizinisi bayabekhona, abakhokheli bamanye amazwe bayabekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani. Bekhuluma behlaziya uze babona ukuthi i-economy ingahamba kanjani. So iZimbabwe njengoba idinga i-investment kumele babekhona, kodwa ngokubona kwami nxa kuyukuthi asila target esilayo kumbe umuntu okumele siyombona khona ngale ubona njengani ikungasebenzisa imali ngonanzelelo uhamba umhlangano enhle ngale, kodwa nxa kuyukuthi bakhona sibili bafuna ukuthi bahlangane lathi khona ngale kungenzakala sibili ukuthi singahamba siyobabona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi eleZimbabwe lingani umhlangano lo aliwuqakathekisi kangako ikakhulu nxa sikhangele amanye amazwe?
Uzobona ukuthi imihlangano enjengaleyo iqeda imali eningi kakhulu njalo njengelizwe elinjengeZimbabwe. Bona njengani nxa kungela sosi zakhe sokuthi siye khona, nxa kungela ama-agreements okumele siwasayine khona ngale, akumelanga siye khona sibili ngoba asinamali eyokuthi senze njalo. Izibhedlela azila mithi kathesi, amandla kagesi ayasilela, i-industry iphansi. So kubona njengani izimali ebezasebenzisa ukuya khona ngale eDavos kumele zisebenze ukulungisa i-economy yalapha, kodwa nxa kuyukuthi silolutho sibile okumele siluthengise kwabantu abakhona ngale kumele siye khona. Kodwa ngokubona kwami khathesi kungancedisa ukuthi siseve imali singayikhona.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutera, ingcwethi yecubungula ezenotho, ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi ugatsha lwezemihloliso olwezimsek lulandule imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ekuthi impumela yemhloliso we-O-Level izacithwa. Lolu gatsha lubikwa lusithi amalungiselelo okwethula impumelo yemhloliso le asekusibanga esikude. Iphephandaba lobulembu kweinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi igwetha elimela oyingunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lithi sokumele icala alethethwayo elokuzama ukubulala owayengumkakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumele lilahlwe. Igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi isikhathi sesiside lolu daba lukhe ludluliselwa phambili. Kodwa umtshutshisi umnumzana Feresi Chakanyuka walile lesi sicelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salubona ndinjani nga po. Tina siyaphila nga pa. Ngutsunami lona. Siyabonga indaba ezilohlonze, indaba ezilamaqiniso. Mina ngazi ukuthi abantu bakhangelele ukuthi iZANU-PF ivume kanjani ukuthi yona yaxebula abantu or esha abantu ilizwe lonke jikelele, including emadobo, kuze kuthi nasemureho. Angazi abantu bakho ukuthi iZANU-PF lena iyo eyadubula abantu libalele emini kaBha, yadubula abantu eHarare ngaloya nyaka, yaqeda yona leyo iZANU-PF yasifoma ikhomishini, imklante khomishini, ukuthi imklante khomishini icubungule ukuthi noma izobona ukuthi yiyo na iZANU-PF edubula abantu nokuthi badubule kanjani. Yabanja kodwa benzanga lutho ngakho. Ngeke ivume kodwa indaba yami lapha isekuthinini bakamthwakazi bantu bakithi. Imbali asifundeni kusukela kumbali umzilikazi kamashobani ishoba shobele ngangoyise kingakhohlwa ukuthi isizwe sakhe wayesakha ngezizwe kunye lezizwana. Wayengabandlululi umzilikazi, wayengathabazi ezansi abatshonele wayesakha isizwe sakhe ngesizwe lezizwana. Manje angazi ukuthi njengoba labantu sebaphithikezana amashona lamandebele sebayakha ndawonye sebathathana bazala ingane mazo kuthiwa hayi abanye babuyelele abanye bebuyelele, angazi ukuthi lilandela wuphi umthwakazi, ngoba umthwakazi kandaba wayeyakha isizwe sakhe ngezizwe lezizwana. Ngiyabonga ngexolisa ukuba mude.
Good morning, ndivo kanjani ke mthwakazi omuhle ke Studio 7 masakazi bonke sanibonani. Ngithinta ke yile ndoda ke ikhulume ku Studio 7 izolo ikhuluma ngokuthi ke amaNdebele yithi sine problem kakhulu, amaqembu akithi asiwafuni, abantu bakithi asiwafuni. Ukhulume kabanzi ngomama Makhuphe, ngathinteka kakhulu, ngacabanga ngathi ukuthi noma iproblem yikithi Mthwakazi. Umthwakazi uyathanda ukulandela emuva, umthwakazi uyathanda ukusola kakhulu. Manje sisolana namashona, amashona abambene, amashona avotela iZANU-PF, amashona azoyivotela futhi iTCCC. Kanti thina sikuphi njengomthwakazi? Vuka Mthwakazi, vuka, vuka Mthwakazi, vuka. Asikhulumeni sisenza Mthwakazi omuhle. Angithi ukuthi abantu bavotele ke amaqembu asesindebeleni kuphela, sivoteleni ke umkhokheli simbonayo ukuthi ke uzathatha ilizwe leZimbabwe kalisuse lapho elikhona, uyihlaze likhona, alise kwenye level lapho esizakhona khona ukuthola imisebenzi nokondla ama-families wethu. Kodwa ke asiyekeni ukugcekana namanye ama-tribes. MaNdebele, vukani, vukani Mthwakazi, asibambaneni sibe yinto yodwa, sisapotaneni njengomthwakazi. Siyabonga kakhulu.
Sanibonani njalo ku Studio 7 basakazi nabalaleli kuzo zonke izindawana nje esingena phakathi komnyaka. Ayi, uyazi ma ngithi ngilalela lana indlela sokubalwa ngakhona i-corona elizweni laseZimbabwe, sokumangaza ngoba angisho ukuthi i-corona kayikho, kodwa indlela sokubalwa ngayo lapho kuthiwa ivelela khona e-South Africa lapho esikhona ayikadunyiswanga le ndlela okudunyiswa ngayo eZimbabwe. Kodwa yona ikhona. Lokho ngikutsho ngoba siyazi ukuthi kuyavota. Ekwini kuyavota eZimbabwe isidunyiswa kangaka nje, sekuyindlela yokuthi kugcine kuthiwe lockdown ukwenzela into kuvoteni laphana. Hawu, hawu, sonke siyazi ansithini. Nxa sekuthiwa nje nanko sokuyehlela lapho emalangeni okuvota, lizozwa kuyabe ziqanze yakukhuphuka abantu bengasakwazi ukuyikho, uze sokuthiwa lockdown. Kuyavotwa kodwa ekuvotweni khona la lapho abantu sebekontrola ukuthi ngivota kanje. Mina vele ngiyibona sekuyindlela leyo ukuthi lana aziqiniseni into leyo ku-corona le. E-South Africa lapho eqhamuke khona asikezwa ukukhulunywa. Kukhulunywa nje kahle ukuthi abantu bangaqali bethuke ukuthi namanje ama-mask sengafaka lo osifakela. Kodwa eZimbabwe hayi sibiselwe ngalendlela yokuthi nje sikhumbule nyakeni. And leyo ndlela futhi sihle yaba yindlela yokuthola ingena njalo. Lapho isilonda sesivuleka la. Isilonda sesivuleka impethu sokumele ingene phakathi kwesilonda. Isibolise konke so that unxase kusondela amalanga okuvota. Kuphelile. Ngicela linanzelele khonapho bantu abadala. Linanzelele bantu khonapho ukuthi kuyasetshenzwa njani.
Salibona, salibona, salibona. Bondlela zimhlophe. Bondlela zimhlophe ku Studio 7. Siyabulisa. Sibulisa seGoli. Kakhulu kakhulu sikhulumela indawo yakithi yamaThebeleland. Thina inzalo yethu iseTshelupane. Siyacela ngithi amalunga abantu bonke abasemaNdebeleni asisapoteni iMRP. Asisapoteni iMRP. Sifaka amakhansela, sifaka amameya, sifake noma yini esibona engasiza ukuze sigweme abantu basesishone ukuze bangagcwali kakhulu eMaThebeleland. Asivoteli lo mkhakha lo ukuze sikwazi ukuthi sivuse sithole lenkosi. Salokhu umnankosala ukuthi uKing Gulelane engene kodwa ke thina asiyoleni amalungelo ethu ukuthi until sibe sibe lenkosi. So siyabonga kakhulu sicela ivotele iMRP imthokazi Republic Party. Lindluzele umlayezo lo kakhulu kakhulu wonke uNkamile. Lodlulisa ithi happy new year kini lonke abasakazeli lapho ku Studio 7 abakithi. Siyabonga kakhulu. Mina ngizolela uPane eSenpole eKabela. SiNgudlovu. Siyabonga.
Vukani bantu bakithi vukani. Vukani bathokazi vukani. Okhulumayo uPichi. Engicelayo kini bantu uNkamile inkomo ngicela idlulise lo mlayezo kubantu bakithi. Abe lokho nje besathi ngena mfana omncane ngena mfana omncane kungani kanti abantu bakithi belukubelandela abantu basempumalanga kungani siyanikhuza abantu bakithi sekungathi ningazivusela okungakwenu ngoba manje livusela amashona ene yini eliyenza ukuthi le amashona asidele kuyibanga sicela liphume entweni zamashona abantu bakithi triple c yini triple c kini kuyalisiza ngani awuhlakaniphani isizwe esinyama hlakaniphani isizwe esinyama le nto le basirhanqile vele kabafuna ukuthi ne iNdebele libe nombuso ake liphume entweni zabanye abantu lizenzele okungokwenu kambe sibili ungathatha eyindoda ukuthi ne izolala emzini wakho wena ungekho kusasa masozala amahlongandle ukuthi ne abantwana bakudelela kanti uthethe indoda wayifaka emzini wakho hayi bantu basihlakaniphani manje siyalikhuza njalo phumane entweni yamashona
sanibonani sanibonani mahlaba ezulu balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lapha lisagoda elikhulu esigabeni sakusu kwelase Plumtree ukhanyani Ncube yazi izindoda lapha ezinye enye ezibiza ukuthi yona iNdebele ingazi ukuthi uNdebele ubani nje uNdebele bebanengangaka eka abantu abasola obelieve gawule nabo chuma nabo malanga inkomo and so forth ethi benza kabi cha abenzi kabi ndoda yakithi laba bantu basuke besola lento eyiyo eyabe ikhulunywa ngoba ukukhulunywayo kungena ezindlebeni bese kuyazwakala umuntu bese yabona ukuthi hayi lento inhle noma ayinhle so mayingahlanga bazayigceka so ngokunjalo akusibona abalenza iphutha akusiphutha lelo so kufanele vele bagxeke izinto eziyabe zitshelwa abantu eziyabe zingasizo ezirayithi. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukwezemelika, inhlelo zokuthuthukisa ilizwe lemelika zizadonsa nzima kulandela ukukhokhela idale le The House osokusenziwa ngabebandla lama-Republicans. Umongameli Joe Biden wenelisa ukufeza inhlelo zakhe ngoba ibandla lakhe elama-Democrats lalikhokhela amadale womabili ele The House lele Senate. Kodwa ngemva kokhetho lukalwezi ama-Democrats asesikhokhela idale le-Senate kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngumnotho wemelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika-2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nsi. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo pha. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama-companies. Yikho ke i-economy ibilokhu intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpi le e-Russia le-Ukraine, ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapho eMelika kuyithintile kakhulu. Nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela, intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke, i-petrol lapha yaba yiye esemqoka. Angithi kungakhwela i-petrol ukukhwela yonke into, ngakhwela idizili ukukhwela yonke into. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni kurecession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswela abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions onke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe lemelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ngingazi nje uma sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokhu, bathi hayi, athi lokhuyana bathi hayi njengalokhu. Kodwa ke ungcono ngoba i-Senate ilokhu ikhona kuye, ukuthi imithetho lequnywa ngaphansi elethwa phezulu, iphezulu lizafika lihlolisise engxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokhu.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe uxolo. Ngiyaphinda njalo ke sikhangele lezo ngezayizolo, sikhangele zalamhlanje. Amagqwetha kwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ukuthi baye esikolo akukho emthethweni. kuqhamuka ufuthelana phakathi kwebandla lezano PF leCouncil yakoBulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla imibhida lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.